So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mfufu 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi uMtswaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Umthetho ndaba waphezulu kuleSouth Africa oePretoria High Court usuchithile isicelo sikaMpati Ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sayo esiphathelane elengwalo ezeZimbabwe Exemption Permit.
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle, nxa kungabanjwanga kuhle, ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele.
Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa, lapho akhangelele ukuxoxisana nale nkokheli yamazwe lawo mabili ngempi ephakathi kwele Israel labebutho ele Hamas. Kule sizalwane seZimbabwe, uMnumzana Tafats kwamanyika othi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-PF ngamashumi ayisikhombisa 70 asedalele ePhalamende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usichithile isicelo sikaMpati Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Aaron Motsoaledi sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo sokuthi isaziso sakhe sokuthi amaZimbabwe exemption permits azakwesulwa kasikho emthethweni. Uthi sokumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusinqumo sawo esethulwe emphakathini ngomvulo, umthethwandaba wePretoria High Court uthi uchithe lesi sicelo ngoba lingekho ithuba lokuthi isicelo sikaMpati Ntambo Motsoaledi singaphumelela ukuguqula isimo somthethwandaba. Uthi uMpati Ntambo Motsoaledi wehluleke ukuletha ugwalo olufungelweyo olupha izizathu zakhe ngesikhathi kuthethwa leli cala emthethwandaba. Umthethwandaba uqhubeke usithi ezinye izizathu zikaMpati Ntambo Motsoaledi ezigoqela ukuthi ufuna ukuphikisa lesi sinqumo ngoba sigqamukela kungqubo zedali laMpati Ntambo lokuthi umthethwandaba waphazamisa ngokuthi kwakufanele akhulumisane labaningi bama-ZEP engakathathi isinqumo lesi ngamathambo nje angalanyama azama ukwengeza esitshebeni. Isinqumo somthethwandaba lesi sesemukelwe ngenjabulo izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Intatha ezindaba eZimbabwe ezimeleyo uMnumzana Mxolisi Ncube uthi bekuvele kusegcekeni ukuthi inyathelo likaMnumzana Motsoaledi lokuphikisa isinqumo semthethwandaba alilazo insika zomthetho.
Kuyajabulisa kakhulu lokho kwenzakale izolo. Kanti njalo ngicabanga ukuthi abantu abaningi bebevele bekulindele ukuthi uMtsoaledi uzonqotshwa ngoba i-argument yakade ihambisile. Ibivele yona i-argument engingathi mina ilula. Kungakho ngithemba abantu abaningi bayajabula kakhulu.
Le yinto esekelwa ligqwetha lezamalungelo oluntu ehlanganisweni ezamalungelo e-African Diaspora Global Network uMnumzana Vusi Moses Banda. USibanda uthi ngitho lamagqwetha ayemele uMpati Ntambo kuthethwa lolu daba behluleka ukuletha izizathu ezibambekayo ngendlela athatha ngayo lesi sinqumo.
okusobala khona ukuthi cha ungqonqoshwe wezasekhaya kubukeka sengathi indlela asebenza ngayo akathathi ukuxwayiswa ngabantu abazumthetho yena ubona ingathi wazi konke kunokuthi ahlale phansi axwayise alalele kungakho nje icala leli siyazi ukuthi usengabuya aqhubeka athi ufuna ukuya enkantolo yesekela umthetho selizwe ngoba udlalisa nje imali yentela zabantu kodwa umsebenzi uyamhlula ungqonqoshwe wezasekhaya akasebenzisi ukucabanga nokuxwayiswa ngoba unabo abamele ofanele bayamxwayisa ngezinquma zithathayo
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana ngakuthi uMabhena uthi izindaba ezinhle kakhulu ezikulesi sinqumo
Abantu abanengi bebekhathazekile ukuthi kuza kwenzakalani mhla ka 31 December 2023 ngoba iGrace period yayithe yona 31 December 2023 njalo futhi ukuthi uminister bese aphila boso kususpenda ukuthi kuimplemente ijudgment eyayikhona yikhosa ke sabona Helen Suzman Foundation isigijima futhi sisiyenkantolo esisithi inkantolo ingavumeli ukuthi umphathi intambo ezangaphakathi abophe abantu laba baphethe amaZEP
lesi sinqumo sasemva sisho ukuthi sisamile mpo isinqumo somthethwandaba sokuthi amapermit ezEP asasemthethweni kuze kube ngihlangula omnyaka ozayo Lokhu kutsho ukuthi bayavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni santando kuze kube ileso sikhathi umthethwandaba usuthethe esinye isinqumo esingahambisani nalesi. Abenhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ebiphikisana lenyathelo likamphathi intambo lesicelo sokuphikisa isinqumo semthethwandaba bebengakatholakali ukuthi baphawule ngalolu daba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sikamphathi intambo Mswaledi umnumzana Thabo Mohola Uthele Studio 7 ukuthi umphathi intambo Mthwaledi uphakade ukulungisa impendulo eqinileyo esinqumo lesi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Joe Biden welemelika ukhangelele ukwethekelela kwele Israel la kwele Jordan kusasa. Lapho akhangelele ukuxoxisa nale nkokheli yamazwe la omabili ngempi ephakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas. Impi esibulalise abantu abafika phose inkulungwane lengxenye kulelo lizwe. Abezindaba abe Reuters babika ubana uhambo luka Biden lwenziwa ngesikhathi elemelika selivumelene le Israel kuba kumele kuncedwe abantu abahlala eGaza Strip asebethwele nzima ngokusilela kwamanzi ukudla lemithi ezibhedlela. Ibutho lakwele Israel eselilungiselela ukuhlasela ngamandla kwele Gaza selibhombe indawo eziningi labulala abantu abafika phose inkulungwane ezine 3,800. Ele Israel lele Melika asekhuze eHezbollah ihlome yaphelela kwele Lebanon esike yaphosela amabhomba kwele Israel isithi ayikuthakazeleli okwenziwa ngele Israel eGaza Strip. Lokhu sokuzondise njalo ele Iran elisekela iHezbollah. Okwamanje abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 sebesukile kwezinye indawo zeGaza Strip mabuthana ezansi yalindawo kulandela inkuthazo eyenziwe ngele Israel elithi lizangena ngenkani njalo langamandla eGaza lapho elifuna ukususela amanqe bonke abakuHamas. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi Raphael Mthombeni okhonza eBrethren in Christ Church njalo ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ukukhanya sibili kungathi ipressure ikhona kakhulu ikakhulu nxa kukhangelwa indlela iIsrael echaye ngayo kakhulu xa ichaya indawo zokuhlala zabantu kazana. Lakhona lokho ukuvalwa kwamanzi, ukuvalwa kwamagetsi, ukuvalwa kokudla ukuthi kungene laphana. Kubonakala sibili kungathi kuyinto embi eqakathekileyo ezima futhi. Kanti ke njalo
labona laba abathathwayo lokuthiwa ngama hostages abathathwa bangena ngaphana eGaza lalabo abemelila abemelika izizalwane ezisegaza ezingakaphumi ezilokhu eziphakathi khonapho konke khona lokhu kuyakhanya ukuthi kuxabene sibini njalo nxa kubonakala i-Israyeli ilokhu izangena ngenyawo lamatenki lakho konke besiyachaya khona ngale ngoba eqinisweni akulabantu abangu 1.2 million abangasuka endaweni baphume bonke kulabantu abaningi abazosala laphana abagulayo abadala abantwana izigoga labo bonke laba banjalo abantu bonke labana bazakufa khona phana befele ezandleni ze-Israyeli besithi balwisana le-Hamas.
Ubona ngazani uzakwenzani khona ngale-ke uBiden?
Kuyakhanya sibili ukuthi kuyamele ukuthi ahambe abhule umlilo ngoba lokhu kungenza ukuthi kulumathe kuqalise i-Third World War nxa kungaphathwanga kuhle nxa kungabanjwanga kuhle ngoba amazwe amanye lawa azozahlale abukele kusenzakala ukuyidlizwa lokubulawa kwabantu kazana ngendlela enjengaleyo yikho ukubona kwami khona lokhu bawadu
umfundisi Rafael Mthombeni okwenza eBrethren in Christ Church njalo ocubungula izombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseDallas khona lapha eMelika. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lo Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim.
Usizo sibili iAmerika ingahambisa kodwa njengoba sikwazi uBiden ingqondo zakhe ngeze double standards ufana legundwane liluma livuthela. Lenzi ngani ngalifuna igazi. Ngodwa lena lifuna ukulimaza. Usizwe ngahambisa sibili uBiden. Ende luyamukeleka kodwa isifiso sakhe ayisiso sokusiza. Ngesokuthi abantu bengabona ububi bakhe. Bengabona ububi bakhe. Wena ungathi uvumele ukuthi abantu bebulawe. Then usibanike ukudla. Ufuna ukuthi befe besuthi. Yikho akufunayo. Ufunga ukuthi befe besuthi. Into ekhona kuphela yena ukuthi kakhuze lo umna wakhe u-Israyeli ukuthi evisele ilizwe kubanikazi. Akavisele ilizwe kubanikazi, then bingavisela ilizwe kubanikazi. Hayi, sibona sibili kuyalunga sibili. Ngoba sifuna ukuthula lapha emhlabeni, sifuna abantu behlalisane kuhle sibili. Ilizwe latshontshwa leli. iPalestine yatshontshwa kade sabantu kwabasela lizwe so abantu kwabaviselwe ilizwe labo
pho uBiden kumele enzeni lapha Sheikh Gwenzi
so lolu sizwe lweAmerika hayi ngolokwenzela ukuthi umhlaba ungaboni ububi beAmerika uthandi wecala ukuthi hayi iAmerika hayi lilizwe elihle liyasiza sibili kodwa hayi ifuna befe besuthi abantu labo ngoba kade sibayalamba so abantu beAmerika inganika ukudla lokho abantu abasabona ububi bayo.
Lo ke bekungu-Sheikh Bilal Gwenzi okholo lwesiMuslim. Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 ekubulawayo. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatso Manyika ozithi usexotshisa amalunga ebandla leZANU-PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedalele ephalamende. Amalunga la aqoqela umnumzana Tongai Mnangagwa, umntakamongameli welizwe, abambathintambo bakarhulumente abanjengonkosikazi Stempiso Nyoni labanye. UManyika utshele iStudio 7 ukuthi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leZANU-PF ngakho-ke ulamandla uxotshisa amalunga ayidalele ephalamende angasalandeli iziqondiso zebandla leli. Kuthi usehambise incwadi yelamagama labo abaxotshiswayo kusomlomo oyidalele ephalamende umnumzana Jacob Mtenda. iStudio 7 ayenelisanga ukuxoxa laye umdenda ngoba ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Okokela amalunga awezanupf edalele phalamende mnumzana Togarepi Pupurai uthi yena kabamazi uManyika. Upupurai uthi wehlulekile lamhla ukuthola incwadi kaManyika edalele phalamende. Umabhalane omkhulu wephalamende mnumzana Kennedy Chokuda ube ngaphendulelayo umakhale kukhulini wakhe ngesikhathi edingwa iStudio 7 ukwenzela ukuba achaze kabanzi ngodaba lukaManyika lolu. Kusanda kuqotshiswa njalo amalunga edalele ephalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change mnumzana Sengeso Chuma Chabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Bayamphika abasebandleni le-CCC. Uhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Kodwa bona bakwenza ngenxa yokuthi into yabo vele ayihlelekanga, ayila ma-structure, ngayila constitution, ngayilani. I-parliament nxa i-withdraw abantu ithatha incwadi evela ephathini yona leyo esiposa abantu bangakhondi babuye e-parliament. Thina siyakwazi ukubona bakhona abantu vele ababefakiwe province by province ukusendela ama-candidates ethu ukuthi bamele iparty yethu kuma-elections whether ku-council kumbe e-parliament. And siyakwazi futhi ukubona sine-structures ezikwanileyo, sine-presidium yethu egoqela u-president labasekelwa kababili, u-national chairman bese kubuya u-secretary general wethu ubaba uPofu okhona elimaziyo lonke, ongaphumputwayo, ongadingwayo, okwaziwayo ukuthi nxa ukhuluma ngeZANU-PF ungathi upresident mbani uyakwazi ngubaba uMnandagwa, ungathi uvice president mbani uyakwazi kulobaba uChiwenga, kulobaba uMohadi, ungathi unational chairman ubani uyakwazi kulomama uMchinguri, ungathi usecretary general ubani uyakwazi ukuthi ona kulobaba u-Obedi Mpofu. So thina kwethu kuhlelekile bona ngala nto abona yikho phela uzwile ivili yena uchamisa uzikhumbula yedwa athi akula muntu ole-position ngaphandle kwakhe yedwa, abanye laba phela basebenza ngendlela abangabesebenza ngayo, yikho bona kugcine kubuya omunye umuntu wathi yena unjani ungu-secretary general. Ngapha kithi sihlelekile, izitredele zonke zikhona, akula muntu ongekhoyo phakathi kwabantu.
Ye, kodwa-ke uzakwenzani manje umjenda lapho njengoba incwadi sihambile?
Awusuze umsebenzi lokwana ngoba thina iparty yethu ilayo and i-letter head yethu iyazakala ukuthi i-letter head enjani. Konke kwethu kucacile, kukhona ama-specimens angikhona akhona even e-parliament balawo. Abantu abasayinayo bakhona baziwa bonke. So thina akuna nto esiyicabangelayo kumbe esiyidingayo. Lowo nje umuntu nje oziphophelayo nje ofuna ukubisa ilokuzeni ingxabangxoza nje ezingekho, kodwa thina singabantu abahlelekileyo, abantu abayazi into abayenzayo.
Umnumzana Joseph Chuma usebandla lini le ZANU PF udalele Central Committee. Limzexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa nje ngodaba lunye lomnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC.
Yes, kuzwile lokho ukuthi unobhala jikelele weZANU PF umnumzana uManyika selobe incwadi elobela uSpeaker wePhalamende umnumzana uMdenda, esithi yena kulamalunga ephalamende ebandla labe leZANU PF asebeba recall abangu 70. Izwe inews esisizwayo ke lezi kumaphephandaba lalapho kuphuma khona inews.
Uli kubona njani khonoko?
Thina njengasilambulu njengabantu bethipu sisikhangele nje ikakhulu ukuthi ubaba uMdenda uzakwenzani, but sikhangelele ukuthi ngomthetho ofakile yena kufuze ukuthi abhalele iParliament incwadi eyazisa ukuthi sekulamabandla eZANU PF angu 70 arecalliwe, abhalele izekhe njalo incwadi ebazisa ukuthi sekunamamembers angu 70 aserecalliwe. Kodwa okukhulu kakhulu kwakhona konke yikuthi nxa sekunjalo sokusitsho ukuthi konkona phakathi kwa 210 amamembers of parliament ethu sesile less than 2/3 abasabe sibesele eParliament, ngoba abaningi bakhona seberecalliwe, okuyikuthi ukuthi sokumele kube sokule esingathi ngesikhiwa i-constitutional crisis. I-government isikholapsile. Ngalokho-ke uMnangagwa labanye bake sebemele babizele ukhetho olutsha olumgceki kade sivele silubizela thina sithi ukhetho luka-2023 aluhambanga kuhle.
Kodwa ubona ngizani bokwenzakala khonokho?
Kufuze kwenzakale nxa because laba abantu abarecalliweyo, labanye abarecalliwayo, kusho ukuthi iparliament isile less than 2/3 abantu abakhona. ngalokho sesile constitutional crisis, uhulumende sekholapsile, kufuze kubuyelwe kube lokhetho olutsha oluzakhetha uhulumende ofunwa ngabantu. Kokwenzakala kwama recall kutshengisa ukuthi abantu abala confidence kukhetho elenziwe eZimbabwe. Ngabantu abantu bale confidence ngabantu zonke zonke ezazenzakala. Ngalokho thina lokhu siyabona ukuthi kuyasisekela umbono wethu ukuthi kumele kube lokhetho olutsha oluzakwenza ukuthi kungabi lama recall la esiwabonayo, ngoba lokhu kutshengisa ukuthi kule problem ngokhetho lwayenziwayo.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sibandla le-Citizens Coalition for Change. Limazokwaka lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Abasakhulayo baveza imibono etshiyeneyo ngohlelo lwezinqumo ezihlelwa nguhulumende akhangele ukuziqhuba ngenhloso yokuthuthukisa abatsha ole Youth Strategic 5-Year Plan. Abanye bayalusekela, kodwa abanye basithi uhulumende kasozagcwalise izithembiso zakhe. UTobias Mzingwa usethulela lolu daba.
Lanxa ugatsha lwendaba zabasakhulayo oluthembisa ukuthi eminyakeni emihlanu elandelayo abatsha bazathola imisebenzi, izimali zokusungula amabhizimusi, ukubafundisa imisebenzi yezandla lezinye inhlelo zentuthuko, ontanga abaningi bathi abathembi ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lezi izithembiso. Umsekeli kamqondisi obona ngezokufundiswa kwemisebenzi yezandla kugatsha lwendaba zabasakhulayo, unkosikazi Sifiso Takavarasha, uthi abatsha bakhangelele ukuthuthuka kuminyaka emihlanu elandelayo.
Sikhangelele ukuthi through ama vocational training institutions ethu esilawo afika ku 63 sikhuthaza ama youth ukuthi bahambe bayifundele imisebenzi yezandla. Sikhona apho njalo sile bank eyimpower bank, kuli bank lama youth. So i 5 years ezilandelayo sibili kumele ama-youth ethu akhangelele sibili ukuthi bazaba lokusizakala, ngoba lolu lugatsha olutsha singathi new ministers, young and very energetic.
Kodwa osakhulayo waselupane umnumzana Mpumelelo Nyoni okhokhela abatsha enkonzweni ye-United Congregational Church of Southern Africa uthi kasuthiseki ngokuthi uhulumende uzenelisa ukufeza izithembiso zakhe.
Konke lokhu ngiyakubona kuhle, kodwa ngila confidence ekuphumeleleni kwakho. And i-confidence yami ngiluza ngenxa yokukhangela emuva ukuthi ama-policies ake abakhona before, kodwa azange ya-implement. And so angila hope yokuthi lanxa ngikhangela phambili wona lawa matsha khona wona aza-implement.
Emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwabatsha osolwehlukaniswa lonyaka lolwezemidlalo, uhulumende uthe abasakhulayo bazathola amathuba okuthuthuka enhlangothini zonke zempilo, ikakhulu kwezomnotho, ukwenzela ukuthi benelise ukuziphilisa. Osakhulayo umnumzana Constantine Mpofu usebenza lentsha yasematobo ekunhlanganiso yematobo Youth Initiative. Yena uthi ukuqhutshwa kwenhlelo zokuthi abasakhulayo bethole izimali zokusungula amabhizimusi ebhanga labo le-Empower Bank ziloncindezelo.
We actually need also to have a scientific study on the progress of those loans, the people that have access to those loans. How have they fared? Are they better off now, or are they back into the where they were before they accessed those loans?
Isifundise University of Zimbabwe, unkosikazi Mayibonge Mhlophe, uthi ukuzinikela ukusebenzela ndawonye labatsha kundingeko zabo yikho okungabangela ukuthi izinqumo zikahulumende ziphumelele.
Mina ngibona isifiso sikahulumende sisihle, kodwa kufuna ukuthi abantu besebenze ndawonye ukuze thina lathi sibe lama-benefits. Okuthi uhulumende ufuna ukwenza konke eyedwa yikho okwenza imizamo yakhe ingaphumeleli. We should own ama-programs lawa njengabatsha. I just hope akusizi ithembiso kuphela, kungasoze kube le-action.
Ingcwethi ecubungula indaba zabontanga ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi kulobandlululo kunhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo okubangela ukuthi ontanga bengamthembi uhulumende.
Sesibonile ukuthi ngensuku ezidlulileyo imisebenzi leyi ilabantu baya abayiphiwayo, njalo imisebenzi leyi ayikayeneli, yikho uzobona abantu sebephuma elizwe kudala beyihlabela leyo ngoma. Hayi, siyazi sonke ukuthi asonto esingathembela kuyo. Endabeni zamaloni, hayi, sithemba sonke siyazi ukuthi amaloni ayisiye wonke umuntu omusha ofinyelelayo ukuthi awathole lawo amaloni. So ngokunjalo-ke ikwini okutshintshileyo eminyakeni edlulileyo kumbe ensukwini ezidlulileyo ezayenza ukuthi leyo vision iphumelele.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi kuza kuba lukhuni ukuthi ontanga bethembe ukuthi uhulumende uzagcwalisisa lokhu akuthembisileyo ngoba eminyakeni edluleyo uveze ukuba umlomo awugcwalelwa mfula. Abanye abasakhulayo bathi bengathola amathuba okuya phandle kwelizwe bazawamukela ngezandla zombili. Inani labasakhulayo abakwele Zimbabwe likhangelelwa ukuba ledlule isilinganiso esingamachumi phose ayisikhombisa 67.7%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Kwamanje ke, wathi sizwe abanye babalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo ngokuphathelane lempilo.
Suku 6.6%. Umnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani ngamanga ukhutshulwa ngobani ngoba kulabantu akula namabhizinis namafemu ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile khuphula umnotho yazombuso waseZimbabwe. So hayi amanga aluhlaza joko amanga aluhlaza joko and futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile ukhuphuka kunganana ukudla kudula kangaka kuzisubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV.
Mina mangalisayela abagxeka uThabang futhi uThabang bamgxeka bathi ngumthengisi izano. Uthabang waye kungalalelwa izikhalazo zikaThabang ukuthi uThabang ukhala ngayo bese kuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Uthamisa ngomtando wayiphikisa bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni okuyinto yalwa nguThabang ekhulunyelwa bantu bemathebeleni ndasivukeni sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare.
Labo ke bekungabalaleli bakaStudio 7 besipha imibono yabo ngabakubona kusenzakala empilweni zabo. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa basakhulayo ubana sizwe imibono yabo ngokuqhubeka kokulwisana phakathi kwele Israel leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine eGaza Strip. Wonike isikhathi sethu kasisavuma ukuba siqhubekele phambili silokhu sisonke kodwa singekehlukani kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ebezigokela. Umthetho ndaba waphezulu wakwele South Africa owePretoria High Court usuchithile isicelo sikamphathi ntambo wendaba zasekhaya sokuthola imvumo yokuphikisa isinqumo sawo esiphathelane lengwalo ezeZimbabwe exemption permit. Umongameli Joseph Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel lakwele Jordan kusasa lapho ke azaxoxisana nale inkokheli yamazwe la ngempi ephakathi kwele Israel leqembu elebutho ele Hamas. Kulesizalwane eseZimbabwe umnumzana Tafatswa Manyika yena ke othi usekhochisa amalunga ebandla leZANU PF angamashumi ayisikhombisa 70 asedale lephalamende yena ezithi ungumsekeli kanobhala jikelele weZANU PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.